ke besile nhlele besihamba khona ke iZimbabwe yonke jikelele ukubana sihlangane ke labantu abaqoqa umhlangano indawo yonke jikelele Manicaland, Matabeleland, Mashonaland. So siqedele program izolo lapho beke ebephakula khona uhlelo lokubana ke i-process zizahamba njani ukubana ke sikhethe ke abantu abazasimela ekhansilini, abazasimela idale lephalamende, njalo ozasimela engumongameli ukwenze ukuthi siqalise i-process yokubana abantu ke indawo yonke benze ukhetho ukubana singene ke ukampeni yethu sesikwazi ukubana sesilungisile abantu abazasimela bemele i-PPC.
Ngokubona kwakho baba Ncube, siyawazidelana ku-Freedom Alliance, nina liyenzani kona ngapho?
Thina ku-Freedom Alliance njengoba uzakhumbula ukuthi sakhuluma ngokuthi khona siyinhlangano egqugquzela umbuthano wamabandla aphikisayo ukuthi awahlangane. Thina asila direct contestation kuma-election, kodwa esikukhangelayo yikuthi abantu bendawo baphiwe amandla, abantu bendawo kube yibo abazithethela umuntu okumele ukuthi abamele, kungabuyi inhlangano zifike zithi khona votelani uNcube besezitrampethi ukuthi kakuvotela uNcube. Kuba ngabantu abazathi behlezi loba kuyindoda engekho nakupolitics kumbe ngumama ongekho kupolitics, bathi sicela ukuthi liyethatha umadlodlo endaweni ethile kumbe emagazi angena abe ngukhansil senze khona lokho. Njalo lo muntu lalonto ukuthi uvotele ngupresident akazifaki njengapho yonke esikubona, kuyabe kumele ukuthi uzulu kube nguye othi akwenzakale kanjalo. Okwalesi sikhathi yikho engingakutsho.
Baba Siziba, nxa sikhuluma ngakhona kukhulunywa ngubaba uNcube uthi babona ukuthi bona babelonda bebona ukuthi liyenzani, so uthi lokuzifaka kwabopresident lani kambe nani yazikhethela ukuthi ngubani owancintisa kukhetho lolu, kumbe vele sokukhetha ukuthi ungijamise?
Wonke umuntu ozakhokhela, ungabe ufuna uba ngukhansela noma ufuna ukuba ngumember of parliament noma ufuna ke uba ngumongameli, kufanele ube ngumuntu ovela ebantwini. So lokhu siza kwenza through ACT community consensus candidate selection process. Wonke umuntu ozasimela uzabe nominethwe ngabantu ngenxa yokubana thina into siyazi ukubana umuntu omela inhlanganiso ye-TPC njengenhlanganiso yabantu akabe ngumuntu ovela ebantwini. Yona le ACT non-negotiable policy position yethu njengenhlanganiso. So sizasibona ke sikuhamba indawo yonke silalela ukukhulunywa ngabantu. Kudala ke ikakhulu amanye ama-political party ngakhangela bayakhuluma ke labantu ama-members enhlanganiso yabo kuphela bekibo abakhethayo. Lokhu kulodubo ngoba abantu bafika besithi aloyela imkhethileyo thina siye simfunayo. So kathesi siyalalela ke ama-members e-party bese sisiyakuzwa abantu emphakathini kuzuku jikelele, sizwe njalo kuma-stakeholder ama-teacher ama-venda osobhuku izinduna yabona ke bonke abantu abahlala endaweni nale ukubana bekhulume. Nxa bekhethwa MP bekhethwa njalo ucouncil bekhulume njalo ukubana thina ku-TPC sibona ngani ngama engumongameli ngulowo. Yena lowo nxa esebhasile njalo evumelana layo ukubana unominethwe ngabantu, layo lokuvumelana lokubana ke ukhunywa ngabantu uyazimisela ukubana ekuma emele i-TPC, ebese siyaphabhisayizwa ke sihambise eze kubana hayi laba yibo ke abavele ebantwini sesiyenzile ama-process yethu. So uqakatheke kakhulu ukubana sizwe ukhunywa ngabantu.
Ye kambe Ncube, singathi ke kugxile kanganani ebantwini khonoko okukhulunywa ngubaba Siziba?
Ye babuDube, okukhulunywa ngubaba Siziba kugxile kakhulu ebantwini. Siyababonga ukuthi bona njenge-TPC babe ngeyinye yezinhlangano ezisilaleleyo ukuthi sithini, ikakhulu thina sikhangele kuhlangothi lwemathebelele ukuthi khona sibona kusiza umuntu. Indoda eselitshelwa kuthiwa ivoteleni kumbe umama kuthiwa umvoteleni, abantu vele abakufunayo okokuqala yikubambana kwama-political parties wonke inhlangano zakithi, okuyikho kushiwo i-Freedom Alliance ukuthi khona abantu kababuye kube yi-movement eyi-one, kukhethwe umuntu abafuna kumbe umfundi ukuthi abamele kube yibo abamthethayo, kungabuyi bandla elifuna ukwenza into eliyifunayo. Ngibona ngathi kulokho basilalele osiziba lequla la, njalo ngibona ngathi yinto ezasebenza. Uhlupho yikuthi osiziba sebeza kwenza futhi nxa sebesize ebantwini, anti kulabanye babebele ezikhundla bazakwesaba ukuthi kukhethwe umuntu ongaso we-structure zabo. Yikho lapho engicabanga ukuthi khona-ke uhlelo lwabo lungagquleka amadolo khonapho.
Khonapho-ke Siziba, uyakhuluma uNcube uthi-ke kulalabo phela ababamba izikhundla khona manje bangantsara bethi lokho ukuthi kwenziwe okunyongani lukhetho kuyahlupa liza kubamba njani kholoko sizizwe
lokho kuzaba nzima ukuba nomuntu efike esikhundla ngoba leyi phela dube leyi ngiyama citizen so ayi ichene lezi inhlanganiso lapho ukuthi hayi le yaphonywa ngo 2099 noma 1948 leyi-ke ngiyama citizen ilo mnyaka owodwa iqala ngo-January ka-2022 so ayila muntu ongathi hhayi mina yimi-ke engilesikhundla yimi esengile minyaka eminingi